Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Unkosikazi Grace Mgabe uthi umkakhe uMongameli Robert Mgabe uthandwa ngabantu ukuthi uZulu ulakho ukumvotela loba esebhubhile. Liyana okumangalisayo izulu elikhulu elibizwa ngokuthi Cyclone Dineo endaweni eziningi eZimbabwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network ithi kuyethusa ukuthi uhulumende useqambule uhlelo lokubhalisa abantu kugwalo lokuvota olwe voters roll. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBotswana zemukela imizamo yokuthi zivote ekhaya kukhetho lwelizwe oluqakathekileyo. Kuza Friday lamhlasi labaculi ababizwa ngokuthi umkhumbi kaNoah Christ Survivors. Lingakhuthwa njalo ngezemidlalo ukuzwa ikuncitshwa zulu kandaba. Kulive Doc lamhlasi xoxa ngezulu elikhulu elibizwa ngokuthi Cyclone Dineo. Liyana okumangalisayo kwele Zimbabwe. Lithini ngalokhu zulu kandaba? Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, nzaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapa 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilo shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.